Sebe kubone kufanele abanye abazali ukuthi babhadale ababalisi ukuthi bafundise abantwababo loba belokhe bedonselana lomqhashi ngodaba lweholo bethi abantwana yibo abalahlekelwa kakhulu ezifundweni nxa ababalisi bengela sifiso sokusebenza. Umnumzana Mkhokheli Ndlovu, umzali, uthi le yindlela enhle ukuthi abantwana bengalahlekelwa izifundo kakhulu.
Ngibona kungumbono omuhle kakhulu lo ukuthi ababalisi bephiwe something. I-20 usaphe term, ngibona kuyimali enzima kakhulu ukuthi abazali bengayehluleka. Kuyakumele ukuthi bezame ngoba sesikhangela sibili singasaqambelani manga. Ababalisi labo basebenzimeni ngoba imali abayihola incane kakhulu. So ukuthi ukuthi sibakhuthaze, kumele ukuthi sibanike khonokho okuncane labo ukuthi bakhuthale befundise abantu abethu bekwazi ukuthi bebuye nsuku zonke esikolweni. Ngoba nxa singenzanga njalo, nxa bengabuyanga, bona kabaluzi lutho kodwa abantu abethu babaluzayo.
Kodwa unkosikazi Sukoluhle Sithole, olomntwana ofunda eMinda, uthi leli nyathelo liyabasinda abanye abazali abanjengaye.
Zaba le yama-incentive eyama-teacher ayimphathanga kahle because phezu kwama-incentive sibe nayi-meeting basitshela ngama-R20,000 la ama-teacher baphinda basitshela ngama-top up ama-school fees. So from i-top up le $9.5 plus $20 and konke kufunakala khathesi ngo-April izikolo zingakavalwa. Hayi, indaba le inzima le, inzima, inzima njalo ibuhlungu. Asikwazi ukuthi sizayiphatha njani.
Unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Raymond Majongwe, uthi ababalisi lokhe bengenelisi ukuthi babuyele emsebenzini.
The truth is teachers remain incapacitated even if government has issued several threats. Even those teachers who are reporting for duty, they are not doing much. On the issue of incentives, it is a tragedy because those teachers that are being offered incentives, that man is not pensionable.
Ababalisi baqhubekela phambili besehluleka ukuziphilisa ngeholo labo lalapho uhulumende esebethusele. Eqinisweni ababalisi abahamba ezikolo kabasebenzi ukuya ngabe. Kundaba yemali yokukhuthaza ababalisi, imali le ayeneli. Abanye babotshwa, abanye basemthethwandaba. Esingakutsho kubazali yikuthi bakhuthaze uhulumende ukuba aphe ababalisi iholelaneleyo ukuze imfundo iye phambili.
Unkosikazi Sanele Ncube, omunye wabazali, uthi imali okumele zinikwe ababalisi akumelanga zibazise ubuhlungu ngoba ubunzima busemuntwini wonke.
Okwenzakalayo lokukhulunywayo siyakuzwa, kodwa ebesikukhangelela yikuthi imali ababalisi abayifunayo ingasikhami ngoba sonke sifuna ukuncedana njalo imine kayilingani. Sikhumbule ukuthi kulabanye abantwana abangenelisi ukuthi babhadale i-fees. Lokhu kuzaba baza kukwanisa na? Aluba uhulumende laye uyazama ukuthi azwe ukukhala kwethu kanye lokwababalisi.
Usikhwica Mfundo Paul Mavima, umphathintambo wezisebenzi zikahulumende, ulandule ukuba ababalisi kabasebenzi nsuku zonke, esithi ezikolo zonke kulababalisi abangaba isilinganiso sokungamachumi ayisitshiyagalolunye ekhulwini, i-90%, abahamba emsebenzini amalanga wonke. Uphinde wathi abaphathi zikolo kumele babone ukuthi ababalisi bayafundisa emaklasini nsuku zonke. Edabeni lwemali yokukhuthaza ababalisi ekhitshwa ngabazali, uthe uhulumende kavumeli abazali ukuthi babhadale imali lezi. Uchaze ukuba ababalisi bafundisa ezikolo ezehlukeneyo ezilabazali abaleminwe engalinganiyo, kungakho uhulumende esithi abazali kabangaphi ababalisi imali yokubakhuthaza. Ngimele Studio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.